Endabeni zethu namhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa usefikile kwele China lapho akhangelelwe ukuthi uzaqinisa ubudlelwano beZimbabwe lele China. Umhlangano wokukhetha inkokheli yecele le-MDC elikhokhelwa nguNkosikazana Thokozani Khuphe obekumele wenziwe mhlaka 7 ngoMabasa usudluliselwe phambili. Isifundi zekholeji leZimbabwe Great University zincikelana lezinye eWashington DC lapho ezikumncintiswano weJessop International Law Moot Court Competition. Kuhle leZimbabwe Today asixoxeni, namhla sixoxa ngokulungiselela ukhetho oluzayo. Selikwazi umuntu kumbe ibandla elizavotela na? Kulayisok lamhla sixoxa ngehambo zikamongameli Emmerson Mnangagwa lapho aya kwele China. Uzaphathelani ilizwe leZimbabwe? Thumelani imilayezo lenu kuWhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhutlwa elezi ndaba lezinye kustudio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi kuWhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.